Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga Blessing Zulu ngendaba ngolimi lwesiShona. Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesibili mhla ka 26 Mfumfu 2022 ngugeino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje.
The results of the by-election we had over the weekend are a clear demonstration that ZANU-PF is unstoppable.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ibandla leZANU-PF lizanqoba kukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ozayo.
Ama rankings lawa sisiyajalela ukuwabona eZimbabwe. Siyazi ukuthi kulabantu abasemsebenzini imini lekuseni lebusuku besebenza ukuhlambaza ilizwe lakibo iZimbabwe.
Imhlanganiso yeWorld Justice Project ibika ukuba eZimbabwe lidonsa nzima ekuhlonipheni ilungelo likaZulu. Isigodlo seMelika kwele South Africa sithi amalwe cacha alakho ukuhlasela elizweni leli kusukwana ezilandelayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo umsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ibandla lakhe lizanqoba kukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ozayo kulandela elikwenze eMatobo, Insiza, Buhera lezinye indawo lapho elinqobe khona kukhetho lwama-by-elections kunsukwana ezedluleyo. Umlondolozi Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Mnangagwa wethule lokhu namuhla emhlanganeni wedale lePolitbureau eHarare ngosuku lokuqala lomhlangano omkhulu oweCongress okhangelele ukuba uza kwenziwa phakathi kwamalanga ambalwa.
The results of the by-elections we have over the weekend are a key.
Impumelo yokhetho lwama-by-elections itshengisa sobala ukuba ibandla leZANU-PF alimiseki sizanqoba kukhetho oluzayo.
Kukhangelelwe ukuba uzakhethwa emhlanganweni lo ukuba ngunobhala jikelele webandla leli njengoba kusobala ukuthi umsekeli wakhe omnumzana Constantino Chiwenga kasoze angene kukhetho lokudinga ozakhokhela ibandla elibusayo. Umnangagwa uthe amalunga ebandla leli kumele avote ngokuthula njalo abazanqotshwa zingalahli ithemba.
In whatever portfolios the party will assign you in the future, let us maintain the momentum.
Loba yiziphi isikhundla elizazithola, kasitshengiseleni ukuzimisela esikutshengise namhlanje, njalo sifundise labo esibakhokhelayo ukuzimisela.
Umnangagwa uphinde wancoma abantu asebebumbe inhlanganiso ezitshiyeneyo ezisekela ukuthuthukisa umnotho welizwe ezinjengeye Teachers for Economic Development, Pastors for Economic Development lezinye.
Ngibonga abafana labezokholo, abantwana besikolo, lentatheli izindaba ngokubambana ngesikhathi silwisana lezijeziso zeno.
Umnumzana Felix Mafa okubandla le-Citizens Coalition for Change uthi ibandla leZANU-PF liyesaba ukunqotshwa ukhetho oluzayo.
Okokuqala sasikhangele ukuthi udlakela luphehlwa mbani. Udlakela luphehlwa yiZANU-PF since 1980 to date. Each election ilodlakela. Yibo abantu abangakwanisa ukumisa udlakela njalo baziphe i-attitude yokuthi ama elections come and go. IZimbabwe kayihamba.
Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Bekezela Gumbo uthi kukhanya engani kuyaxokozela kubandla leli ngoba kulabanye asebehlale kakhulu ezikhundleni abalakho ukukha phansi ukhetho oluzakwenziwa ngolwesihlanu.
Noko ekutshengisa ukuthi iZANU eyayikhona kudala kusayiyo. IZANU yakudala eyalwela ilizwe leli yayilwela i-one and one vote. Uyabona yayilwela ukuthi wonke umuntu ekwanise ukuthi ephilisane kuncintiswane abantu bethole umkhokeli abamfunayo kuZANU phakathi. So kutshengisa ukuthi akula democracy. Umuntu engakho ukukhonjelwe yedwa engazange encintisane. Kuswelekile yini kuZANU abantu abafuna isikhundla sokuba upresident? futhi bencintisane layo kutshengisa ukuthi akula democracy izikhundla zonke ezinyele ezimayo zincintiswana esakhe sisala ngesinjani.
Sokwakhethwa inkokheli entsha yedalele central committee lamanye amalunga ebandla leli awezabelo zonke azakhetha abantu abazahlala ezikhundleni kuze kwedlule iminyaka emihlanu. Kulabantu abafika phose inkulungwane ezintathu lengxenye abazangena umhlangano weCongress lonyaka. Ngimele isithu 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Kusenjalo inhlanganiso yeWorld Justice Project ibika ukuba eZimbabwe lidonsa nzima ekuhlonipheni ilungelo loluntu. Inhlanganiso le ethule umbiko lonamhla ithi eZimbabwe lehlile kungalani yomhlaba wonke jikelele eyokulinganiswa kokuhlonitshwa kwelungelo loluntu. Okwamanje ekulinganisweni kokuhlonipha amalungelo oluntu lokunye esigabeni samazwe angeningizimu kuzwekazi le-Afrika, eZimbabwe liphume phose lingamathumi amathathu 28 phakathi kwamazwe angamathumi amathathu lane 34. Kumbiko lo okhitshwa mnyaka yonke okuthiwa yi-Rule of Law Index uveza ukuba iminyaka emihlanu edluleyo ukuhlonipha imithetho kuqhubekela phambili kuncipha. Kuthi amazwe omhlaba jikelele kubikwa eZimbabwe liphuma likusibanga sokulikhulu lamathumi amabili lane 124 phakathi kwamazwe alikhulu lamathumi amane 140. Ukucubungula lolu daba iStudio 7 ixoxe lomnumzana Munashe Mthutsa, omunye wamalunga ebandla leZANU PF.
Ama rankings lawa sisiyajalela ukuwabona eZimbabwe. Siyazi ukuthi kulabantu abasemsebenzini imini lekuseni lebusuku besebenza ukuhlambaza ilizwe lakibo iZimbabwe. Siyananzelela njalo ukuthi bayafaka nje ama rankings anjengalawo bekhangela izinto ezichiyechiyeneyo ezihambelana ngezombusazwe ngendlela yokuthi umthetho ulandelwa njalo kwelakithi.
Ngani ukhangela lumbiko mayelana leZimbabwe njengokuhlanjazwa?
Ngananzelelisa kakhulu into ezenzakalayo eziningi ezenza iZimbabwe iphinde ibonakale njengelizwe elihlambaza amalungelo abantu. Yikuthi abantu amalungelo akhona, ngenxa yokuthi amalungelo akhona basuka bayasebenzise ukuhlambaza, basuka bayasebenzise ukuhambela phambili besenza izinto ezingenza ukuthi abanye abaphandle bebone ngani nxa umthetho ususebenza kube ukuthi amalungelo abantu asehlambaziwe. Akula i-rule of law, kodwa sekujayele lokho iZimbabwe kuma list wonke izinto ezenzakalayo iZimbabwe ayifuni ukuthi ifakwe phezulu, ifakwa kuphela nxa kulezinto ezimbi. Abanye bayakutshela ungawuza ukuthi Victoria Falls ingapi, abanye abafisi lokuthi city ikhona apha eZimbabwe, bafuna ukuthi beyithi nge-South Africa kumbe nge-Zambia yakuphela. Sesikujayele lokho. So thina singakutsho njengabantu bezana ku-PF ukuthi sesikujayele nje ukuthi ilizwe lethu liyahlambazwa, kodwa nje siyakwazi ukuthi imithetho lokulandela komthetho eZimbabwe kukhona. Kungaba kulezinto ezenzakalayo lapha laphana ezingayenza ukuthi abantu besole, kodwa iqinisa ngelokuthi eZimbabwe abantu balamalungelo abo, abantu baphila kuhle, abantu baphila bengayesabi. Ungabona ipolisa awulesabi uzihambela, ungabona ekuhamba ebusuku yahamba usebenzisa umakhalekhukhwini wakho, akula muntu oza kubamba inkunzi ngoba indawo elokuthula indawo enhle. Manje nxa kuyukuthi ilizwe elinjalo selibonakala ngokuthiwa ilizwe elingela rule of law, kuyayethusa kakhulu ngoba siyazi the same organizations onalawo abakhuluma ngendaba ze-rule of law abakhangeli into ezenzakala e-Saudi Arabia, abakhangeli into ezenzakala e-America, abakhangeli into ezenzakala e-France. Okwabo kufuna ukukhangela okwenzakala kithi kweli Africa.
Umnumzana Munashe Mthutsa, omunye wamalunga ebandla leZANU PF, exoxa le-Studio 7 ngocingo ekobulawayo. I-Studio 7 ibuye yaxoxa lomnumzana Efi Dlela Ncube, umcubunguli wezombusazwe ozimeleyo. Sizweni wakhe umbono.
Ukuba semuva kwelizwe leZimbabwe ku-Rule of Law Index kuyinto eyingozi kakhulu ngokuba kusho ukuthi abantu abavikelwanga ngomthetho. Kukompunzi idlemini abantu bazenzela abakuthandayo ikakhulu abasezihlalweni. Kulokuxhumana phakathi kwe-Rule of Law lentuthuko ngokuba nxa ngabe kulo mthetho ihlonitshwa imithetho abantu abafuna ukuhlanyela izimali bayabuya lezimali zabo, kube lemisebenzi, kulungiswa izikolo lezibhedlela lemigwaqo, ubuyanga obukhona elizweni bubangwa yikuswelakala kwe-Rule of Law. I-corruption khona elizweni kubangwa ukuswelakala kwe rule of law. Ukungabi lokhetho olukhululekile elizweni kubangwa ukungabi le rule of law. Ukuchaywa kwabantu nxa kuzavotwa kungahlonitshwa amalungelo abo okukhetha amaqembu abafunayo ukuswelakala kwe rule of law. Yizo zonke lezi zinto ezidala ukuthi iZimbabwe ingabi lobudlelwano obuhle labanye amazwe. Nxa ingabanga lobunye lobudlelwano obuhle labanye amazwe ibisikhali khale ngezijezo zenotho lakho konke. Kanti into edingakalayo nje kuphela ukuthi iZimbabwe uhulumende weZimbabwe labo wonke abahulumende bahloniphe imithetho yeZimbabwe. Akukhulunywa ngemithetho ye-EU yeGermany, imithetho yeFrance, imithetho ye-England, imithetho yeRussia, yeChina. Kukhulunywa ngemithetho yeZimbabwe ukuthi uhulumende weZimbabwe kahloniphe imithetho yeZimbabwe, uhulumende weZimbabwe kahloniphe iConstitution yeZimbabwe. Yikho lokho kuphela okudingakalayo. Kodwa esikubonayo ukuthi laba basezihlalweni benza abakuthandayo kabahloniphe imithetho.
Ungasinika ngobe imizekeliso kumbe isibonelo ukuthi kungani usitsho njalo?
Asike silinganise nje enye into yakubona ukuthi kuleli lizwe abantu abalingani emthethweni. I-rule of law isho ukuthi abantu bonke bayalingana emthethweni, olecala kawukhangela ukuthi kuyiphi iparty uyajeziswa. Kodwa ke esikubonayo ukuthi abaseqenjini elibusayo umthetho uyabayekela nxa besenza izinto ezingaqondanga, besenza into ze-corruption, betshaya abantu emgwaqweni, bengahloniphi ukhetho olukhululekileyo, bengahloniphi umthetho. Ababotshwa kababotshwa kabajeziswa, kodwa umthetho ujezisa laba abangenacala abama-opposition. Siyabona ibheyili iphiwa njalo nje abantu abe-ruling party, ingaphiwa labo abe-opposition kodwa amacala abo efana. Konke lokho kusho ukuthi kakula rule of law. Akula muntu ozahlanyela imali elizweni elinjalo. Nxa kungabuyanga imali kuzagcwala ubuyanga. Into edingakalayo ukuthi ke laba basezihlalweni bahloniphe umthetho kuso sonke isikhathi.
Umnumzana Efi Dlela Ncube, umcubunguli wezombusazwe ozimeleyo, obexoxa le Studio 7 ngocingo ekobulawayo. Uhulumende usephawule okusemthethweni ihlandla lokuqala uhlelo lokuvikela abantwana kumkhuhlane wepolio oluqala kusasa. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Phansi kohlelo lolu oluqhutshwa mhla ka-13 Mfufu, kuzavikelwa kugciwane lepolio abantwana baleminyaka esuka kwemihlanu kusiya phansi. Uhlangothi lwezempilakahle luthi kusiyaphela uhlelo lolu sokwenziwe ihlandla lesibili, bakhangelele ukuba bazafinyelela abantwana abayisilinganiso sokungamachumi ayisitshiyagalolunye nanhlanu ekhulwini 95%. Lokhu kutsho ukuba bafisa ukufinyelela abantwana abedlula izigidi ezimbili lengxenye 2,556,800 elizweni lonke jikelele. UDokotela John Mangwiro, umsekeli kamphathintambo wohlangothi lukahulumende olwezempilakahle, utshele intatheli izindaba ukuba uhlelo lolu luqhutshwa emazweni achiyeneyo ngemva kokuqhamuka kwalomkhuhlane emazweni angomakhelwane agoqela eleMozambique leMalawi. Uthi uyingozi umkhuhlane wepolio.
Let us unite for the common goal to keep Zimbabwe and the rest of the region polio free by having all our children vaccinated. Together we can end the polio scourge.
Lokhu kusekelwa ngudokotela Alex Gazasira ophethe uhlangothi lwezempilakahle eZimbabwe kunhlanganiso ye-World Health Organization, WHO.
The risk of polio importation into Zimbabwe significantly increased following the confirmation of polio in our neighboring countries.
UDokotela Mafios Siyamchembu, umphathi wezibhedlela zonke kobulawayo, uthi kumele abazali behambele phezulu kuhlelo lolu.
Ngoba ipolio yayenza ukuthi impilo yabantwana ibe nzima kakhulu ngoba yelapheki. Umntwana nasele polio esingakwenza kuphele kwenza ukuthi impilo yakhe ibe ngcono, engazi ubuhlungu kakhulu, kodwa uyabengasakwanisi ukuziyenzela izinto eziningi yedwa. Abanye babengasakwanisi ukuhamba, abanye noma ukuziphefumelela bodwa babengasakwanisi. So kungcono sithi abantwana bethu behlatshwe ukuvikela ipolio leyo ingaze yasihlunguleza thina ezindlini zethu.
EleZimbabwe libikwa lagcina ukuba lesehlakalo sepolio ngomnyaka ka-1989. Kunsukwana ezisanda kwedlula kuqhamuke igciwane lepolio kwele Malawi leMozambique. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
Kodlo seMelika kwele South Africa City amalocacha alakho ukuhlasela elizweni leli kunsukwana ezilandelayo. Isigodlo seMelika sethule isaziso lesi enkundleni zokuxhumana lezinye sisithi kumele abantu abahlala eSandton baqaphele amalocacha. Uhulumende kwele South Africa uthi usehlolisisa udaba lolu. Abezindaba abeReuters babika ukuba kulabantwana abalichumi lanye 11 abalesifo samehlo abafele engozini yomlilo eSalama School for the Blind edolobheni leMukono kwele Uganda. Unkosikazi Ursula von der Leyen okhokhela uhlangothi lomanyano weEuropean Union Commission ukhuthaza amazwe wonke ukuba asekele imizamo yokuvuselela amabholoholo kunye kwele Ukraine okwabhidliswa yimpi ephakathi kwelizwe leli lele Russia. Wethule lokho eBerlin emhlanganweni wokuvuselela umnotho lokwabhidlizwa ngele Russia kwele Ukraine. Lokhu kubikwa ngabentatheli izindaba abeReuters. Gustava Saba Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe namhla sixoxa lomnumzana Linus Nyandeni osebenza kwele Botswana.
Mina ngise Botswana lapha eMartin Street Border Post lapha embamba bamba khona.
Kwenzani kona?
Ah ngapha ngenza nje ama test job okwenza ucingo ngabantu nje amaplaza amakhiwa la.
Kunjani ukusebenza emakhiweni kona?
Hey kona kungenyanga nje ukuthi ikhonoko nje ukuthi sikwazi ukuthi sizimuli zethu kahle kahle kodwa khona isizini mina ukuthi manje kule zinsuku ngani la imali yethu le botswana le ngani sithi baphansi inyanga isela amandla mana kumele kwazi ukuthole mana ukuthi asinethi ngalutho
singathi ucingo olufakayo lucingo lonjani
ngifaka inhlobo yonke nje emingo kodwa bathi ngifaka electricity fence because ngama dam reserve lama irrigation so kufensa nge electricity fence.
So singathi ufaka umlilo kagesi khonapho ke xa ufaka umngcelo wangkhona lo.
Eh baba umlilo kagesi ngasayike umngcelo wangkhona kumbe ngakho ukuthi kungela umlilo kagesi sesebenzisa ama solar panels.
Ukhanya wakufundela lokho eh?
Yeah, into nje yakho engayifundela edikasi ukuthi wayifundela esikolo, ngayifunda nje lami emakhiweni nje bengifundisa umsebenzi wezandla, ngazabona lami sengumuntu osekwanisa kagesi, hayi kade sengikwanisa sibe sende company yami right.
Singathi kodwa kuyadobheka yini ngenyanga ongaphilisa abantwana?
Yeah, hayi khona ngenyanga sikuyadobheka sengaphilisa abantwana sibili kuyadobheka sona.
Singathi ke usebenza wedwa kumbe bakhona abanye osebenza la?
Ngilabanye elisebenza labo abangaphansi kwami so mina yimi inhloko yangkhona ekhampani yona leli.
Singathi ikhampani yakho ibizwa ngokuthiwa kuyini njalo ulabantu abangaki?
Abantu hayi ngisacathula abantu sinda abantu abangu-7 esebenza labo so ikhampani yangkhona hayi ayilabizo ngokuthi ngumazenzela ayilabizo kadube kodwa sisazakala yona indawo ezidingo kanako Facebook nje ngayiposta bambona khona nje bethi bengishitshana.
Yes, ngathi ke lekhaya uyakwenza yini khonokho njalo udabuka ngaphi?
Mina ekhaya ngidabuka eNyathi, eNyathi phambi kokobulawayo kodwa ngokwakha ngakhe eGwanda endaweni yase-Olifant.
Singathi abantu sebekwazi?
Yeah, ebayakwazi abantu.
Sakukhulumela bakhona bangama fishane.
Ngiyatensa ama game reserve, ngiyatensa ama irrigation, ngiyatensa nje inye into le nto kuthela noma ama lokhu venini ama yard yona ngiyatensa ngifake I electricity. So umsebenzi wami engiwenzayo ngitabafisayo ukujoyina labo bangambamba ezinambeni zami zelesi. Inombolo zami zithi 7665 6370.
Awuyiphinde njani?
7665 6370.
Go Facebook ke.
Ku Facebook ngitholakala kuyona le number nakwezinye nje nama account ami amaningi ukuthi umuntu angathi Linus Nyandeni uyabona konke nje kuphuma.
Lo umnumzana Linus Nyandeni odabuka eNyathi osebenza kwele Botswana kube xoxa lo Gibbs Dube we Studio 7. Ele Botswana lithi lizakhulumisana kabanzi lele Zimbabwe phezu kokuqhamuka komkhuhlane wezifuyo womlomo lamasondo, i-foot and mouth. Abafuya inkomo kwele Botswana bathi umkhuhlane lo umemethekiswa zinkomo zakwele Zimbabwe ezifohla umngcele. Intatheli izindaba ye-Studio 7 umqondisi Dube ungenele lo mbuthano waqoqa lolu daba.
Umongameli Mkhwetsi Masisi uthi seke wakhuluma lo mongameli emasondo nangakwa phezu kokukhathazeka ngokuqhamuka komkhuhlane womlomo namasondo. Ele Botswana likhala okumalisayo ngoba lithengisa inyama emkambo wezwekazi le-European Union. Lithi ukuqhamuka komkhuhlane womlomo namasondo kuzaphazamisa kakhulu ibhizimusi leli. Umasisi uthi ele Botswana lizatshengisa umakhelwane ukuthi alidlali phezu kodaba lokulwisana lo mkhuhlane lo.
The world is better wake up and know that when it comes to food and mouth, this country and its government mean business. And I can as well let you know that I have extended offerings to all our neighbors.
Umhlaba wonke jikelele uzamile ubuye uzwisise ukuthi uma sikhuluma nge-foot and mouth asidlali. Omakhelwane sabancedisa ngolwazi lokulwisana lomkhuhlane lo.
Ekhuluma kumhlangano asanda kubamba labalimi, umasisi uthi udlulisele umlayezo kumnanangakwa phezu kokukhathazeka ngokuqhamuka komkhuhlane womlomo lamasondo.
I want to inform you that I have met with my counterpart in Zimbabwe to come up with a strategy to combat the foot and mouth disease in the northeastern part of Botswana.
Ngithanda ukulazisa ukuthi ngikhulume lomunye wami weZimbabwe ukuthi singalwisana njani lokumemetheka kwe-foot and mouth. Njenge Botswana sesiphume necebo elizanceda iBotswana kanye lamazwe yasemhlubulweni wethu.
Namuhla umasisi wethelele imizwe eseduze lomngcele lapho abalimi abemethulele ubuhlungu obusezifubeni zabo besithi uqiniso ukulinda emngceleni leZimbabwe. Abalimi abafana lomzana Albert Foda odabuka emzini wesiviya ugcele umasisi ukuthi kufakwe amasotsha kanye lamapholisa ahlomileyo emngceleni.
Urhulumente waBotswana adilisana lurhulumente waZimbabwe kungokukathuseka.
Uhulumende wethu kazame ukusebenzisana lohulumende weZimbabwe njalo azame ukubasiza ngemithi yokuhlaba inkomo. Akuqiniso ucingo emngceleni kungezelelwe lamasosha lamapholisa.
Umlimi emangweni weMangwe umnumzana Mhlupheki Dube uthi izandla zimfitshane kweZimbabwe kuthi kuliswane lomkhuhlane wezifuyo womlomo lamasondo.
Amazwe amabili eBotswana leZimbabwe kumele asebenzele ndawonye ukulwisana lomkhuhlane lowo. Siyazi ukuthi iBotswana le Botswana leZimbabwe mhlawumbe i-effect yakhona kumbe ubuhlungu bakhona bomkhuhlane buyachiyana, ngoba iBotswana angithi iya-exporta inyama ihambise emazweni ase-Europe. Thina ngapha ke eZimbabwe ubuhlungu bethu bungabe bunganene kodwa labo bukhona.
Iofisi yommeli weZimbabwe leBotswana ithi amazwe omabili azama ukulwisana lokumemetheka komkhuhlane womlomo namasondo. Ithi imihlangano ebanjwe phakathi kwabomongameli babili Harare noNcobakazi ithinte kakhulu ngokuthi umkhuhlane lo ungalwiswa njani. Esikhathini esisanda kwedlula eleBotswana linikeze eleZimbabwe imithi yokulwisa umkhuhlane womlomo lamasondo noma nje isilela. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngeSabron kweleBotswana.
Ivandla leZANU-PF seligqile impande eMathekeleland lapho okwakuyindawo abantu ababevotela khona ibandla le-PF zapho ngesikhathi lisakhokhelwa ngumuyi uJoshua Mqabuko Nyongolo Nkomo kusukela ngomnyaka ka-1980. Ibandla leli lisanda kunqoba kukhetho lwama-by-elections eMatopo leNsiza. Kambe kuzaqhubekela phambili lokhu na kumbe aphikisayo amabandla azaligenqula kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo? U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo. Ukunqoba okwenziwa libandla leZANU-PF eMandebeleni kukhetho lwamakhansila olusanda kwenziwa esabelweni seMathebeleland South selutshiye abanye abantu bebambe owangaphansi. Okwamanje ibandla leZANU-PF lizibambe esidukwini eMathebeleland South leMathebeleland North lapho elilamalunga edalele ephalamende angamachumi amabili lanye 21 phakathi kwezigaba ezingamachumi amathathu lasitshiyangalombili 38.
AIDS. Libona ntuthu ibandla leli emadolobheni okuvotelwa amabandla aphikisayo. Okwamanje bayaqolotsha abakubandla elibusayo abathi basebenza kahle loZulu emaphandleni okwenza ukuthi abantu bebavotele. Umnumzana Believe Gawule owake waba lilunga ledale leSenate ekubandla eliphikisayo uthi umbuso uyasetshenzelwa. Ugawule osekubandla leZanu PF uthi ibandla lakhe likhuthele ekukhangeni abantu ukuba balisekele.
Ibandla leZanu PF linqobile ekhethweni olisanda kwedlula emaphandleni. Lokho kubonisa ukuthi iZanu PF ilosekelo olukhulu ngaphandle emaphandleni okuyikho lapho kulabantu khona abaningi. Iningi labantu litholakala emaphandleni njalo impi yaliwa khona, impi yaliwa emakhaya, impi yaliwa emaphandleni, akulampi yaliwa edolobheni. Ngakho-ke abantu bemakhaya bayawuzwisisa umumo okhona.
Unkosikazi Cora Ndebele olwela amalungelo oluntu uthi amabandla aphilisayo ayayekethisa ngoba kawala maqembu okuwasekela akhanyayo.
Lokhu kwenziwa yikubana abantu balutshana kakhulu abaphakamela ama-by-elections besiyavota. Bese kusithi ibandla lona elezani siyekhulile ama-structures aphilayo, ama-structures okuthi loba kungasosikhathi sokhetho, ama-structures la abe-communicator njalo ephila labakhokheli babo, okwenza ukubana kube yibona abaphakamayo lanxa kuthiwa by-election baphakama ngobuningi baye bavotela. Ikanti-ke ama-opposition njengala ma-opposition njengakathi sikhuluma nge-CC ayila even ama-structures awakho. So kugcina kubangela ukubana abantu abaphakamayo bebalutshwana.
Unkosikazi Patricia Chabalala isakhamuzi sakobulawayo esilwela ilungelo loluntu uthi umbhuqazi wegugurawundi yiwo oyenza ukuthi abantu emaphandleni emandebeleni bevotele ibandla leZanu PF.
IZanu PF iwine emathebheleleni yikuthi abantu bemathebheleleni bayesaba, balokho bezokwesaba lokhuyana okwegugurawundi okwenzakala kibo kudala. So bayesaba abantu bemathebhekeleni ngoba ungakhangela kathe sikulama-by-elections wona la kade khona bekulama-campaigns ama-by-elections abantu batshayiwe kakhulu ensiza lapha lemadobo. So abantu bengeke baze balinge bayevotele enye iphathi ngaphandle kwezanu PF.
Umnumzana Felix Mafa ilunga lebandla le-Citizens Coalition for Change uthi ibandla lakhe alinqobi kangako emaphandleni ngoba ngesikhathi sokhetho ibandla elibusayo lisebenzisa udlakela ukudla lemali ukuze baqhubeke besembusweni.
IZANU sinesicathamela abantu bakhampeni sokusale 5 days zokusebabekuseni bahle babuye bethusele bedukule emoyeni betshaya abantu bancitsha abantu ukudla okuvela ku-state.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Chilumbo Mudenda ilunga lebandla leMthwakazi Republic Party osesigabeni seBhinga.
Lokuhlukumezwa ukwethuselwa kwabantu, ukutshaywa kwabantu kuyalimaza i-electorate. IZANU PF istill ifike ebantu. So the first thing yokuthi abantu babethembele ukuthi maybe MDC ile-strategy sokukhipha iZANU PF but babona ukuthi no, they are just there to join the bandwagon of ZANU PF ukuyoluta ama-resources abantu. So they have lost the trust. And even bona ABCCC they know ukuthi struggle bayiluza ngo-2008.
Okwamanje sekulungiselelwa ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Kulabanye abantu abathi ibandla elibusayo lizaqhubekela phambili linqoba amanye emaphandleni uma aphikisayo engaguqulanga izenzo ezingenza benqobe elibusayo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ku-Live Talk namhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe, sixoxa ngokuvota kukhetho eZimbabwe. Singakehlukani izihlobo, sikhangeleni njalo ezinye zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ibandla leZanu PF lizanqoba kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Inhlanganiso ye-World Justice Project ibika ukuba eleZimbabwe lidonsa nzima ekuhlonipheni ilungelo likaZulu. Isigodlo seMelika kwele South Africa sithi amalwa acatsha alakho ukuhlasela elizweni leli kunsukwana ezilandelayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoGaino Gumede Saidi. Ngisithi asidibaneni njalo ngo-half past six kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.